owenziwa inkantolo enkulu iHigh Court ikhipha isahlulelo sika mnumzana u Honorable Job Skala kuyinto enhle etshengisa ukubana i-judicial system yethu isebenza izimele yodwa. Kwabuya i-lower court, i-magistrate court imgwebile, kwasokusika ke phezulu ku-high court. I-high court yabona hayi akulasizathu sokuthi agwetshwe, balungisana bebodwa. Akungeneli inhlanganiso ezombusazwe khonapho, akungeneli kumbe i-MDC kumbe i-TDC kumbe i-ZANU-PF. Into enziwa ngomthetho.
Ubona nganzani kuqondile yini konoko kwenziwe leader le-high court baba Golede?
Ikubona ke kule lokuzeni kule sidingo sokuthi nxa uye emthethweni ungabona into engaphathanga kuhle, ulala ilungelo lokuthi uhambe uyenze lokho kuthiwa yi-appeal ngesilungu. Lapho osowukhangelwa ngabanye bengabona ukuthi hayi okwenziwe phansi ngale ayisikho bayakuguqula, kumbe bengabona ukuthi hayi yikho bayakumisa kunjalo. Lokhu konke lokhu kutshengisela impartiality njalo ukuma kodwa kwe-judicial system yethu. Izimele vele yike esikuthandayo, yike esikukhwabithayo khonokho ukuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo. Lawa amanye amacala alokhu elawo ngilethemba futhi ubana njalo kuzahamba ngendlela efaneleyo kuze kufike esiphetheleni sangikhona, kuhamba ngendlela emele ihambe ngayo. Thina abombangazwe abamabandla la ajiyeneyo akumelanga vele sikungenele. Asiyekeleni abomthetho baphathe umthetho, thina senze okwethu kwepolitiki. Sime sodwa, vele kumele kube njalo. Kuyakhwabitheka kakhulu lokho, kuyinto ebalulekileyo kakhulu ezatshengisa abantu bonke mhlaba wonke jikelele ubana nxa sisithi kona thina i-judicial system yethu is independent, sitsho sikhuluma into eqondileyo njalo into ephilayo. Naku njengoba sibona ngokwahlulela okuphume namhlanje kuvela e-High Court kumnumzana uJob Skala.